ngilubona kuludaba oluhle kakhulu ikakhulu ku South Africa. Ngilubona vele lungayisihambi ukuthi ngolomthetho kuphela, kodwa kuyikufaka i-political statement esingathi khona kuyikutsho okwezombangazwe ukuthi iSouth Africa ifune ukuthi izibe ngokuthi yona isekela ukuziphatha kahle okwama-human rights nxa isiyamangalela i-Israeli, esingathi ngenye indlela ine-moral sense, inika i-political morality enhle kakhulu, enika umfanekiso omuhle kakhulu. Njalo inganconywa ukuthi abantu abahlukunyezwa vele badinga umuntu omalawo. So ke iSouth Africa lapho ikwenze kahle, kodwa ke sokuzayifaka ku-spotlight ukuthi sizibuze ukuthi emazweni njengabo Zimbabwe sasibone besekela izanu isenza kabi, ngabe kuthiwa bathatha khona lokho abakwenza e-Israel bakusebenzise even khona phezulu eZimbabwe okuqilwa khona ukhetho kube njani, kube kungasiza kakhulu. Mbona ngathi kube kuzabanika isithombe esihle kakhulu abeSouth Africa nxa kufakwa phezu kwakhona lokhu abakwenza e-Israel.
Sibone njalo iMelika isimale Israel kulolu daba, ubona sengathi lokho kungaphazamisa na ukukhululeka kwedale le-UN court leli?
Ye vele ukukhululeka kwedalelo sokuyaphazamiseka. Sihleli sikutsho vele ukuthi iAmerica yiyo vele esuka iephethe intambo eIsrael ngenye indlela. Yiyo futhi ezabe kuyikuthi iUN idonswa iAmerica ngamatomo. Kutsho ukuthi iAmerica nxa ingakufuni ukuthula namhlanje eIsrael ePalestine, kungaba khona ukuthula kungakasi elakusasa ila. Kodwa vele yiyo eluhlupho, njalo labo bantu ama-judges wona lawa layo asikwazi kahle ukuthi bazabe bekhululeke kanganani.
Abanye abeZimbabwe bathi okwenziwe yiSouth Africa yinto ezaphathisa abanye abangabe behlangana lo mbhuqazo ukuthi labo bebekwazi ukuthi bengaya ngaphi nxa bedinga usizo. Lokhu ukubona njani?
Ye iSouth Africa ibingaba ngumthunzi omuhle, ibe lidumba lokuthi khona bacatshe abantu abama-genocide. Kodwa uhlupho lweSouth Africa yikuthi impilo yayo eningi izenza ibe ngathi ililizwe laphetsheya elingekho e-Africa. Ama-genocide awe-Africa, Rwanda, iGugraund yeMathebeleland kabazisondezi kakhulu kuzo zona lezo. Izinto ezenzakala e-Africa bona kuba ngathi abekho e-Africa ngendlela esibona kusenzakala ngayo.